Izakhamizi zeGwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwalekomishini zesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edale lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imibono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Majale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi likomishini kumele izimele yodwa.
Ibe independent njengebizo layo, ingabi yingoma. Ibe independent in the sense that i-criteria ezasetshenziswa to constitute i-commission leyana ibe independent. Then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense, ngoba in other commissions in Zimbabwe sesibone abantu be deploy along political lines or be ambushed in the name of i-commission, therefore compromising the independence of that commission.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Nare othi labo abazaqhatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi.
Kufuna kube clear kubhilileni ukuthi khona they should be abantu of integrity, ngoba singanzela ama-commissions acina sokungena abantu abangaperpetrators of the same violence, futhi bezo-investigator abantu kugcine sokulimaza i-confidence ukuthi kambe i-commission le ingafeza na umsebenzi wayo. Ingabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha bantu besebenzela khona, sesiyadinga izelo elitsha.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi ufuna le-commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe ajawe zomvikela kuphela.
Mgcini sihlalo uthe uchasise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasosha ngamapholisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli, lina lihlukumeza abantu. Ikhomishini kayikhave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli.
Unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela.
Kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa le icela ukuthi idile with ama violations that were committed since independence, okugoqela igugurahundi sisehla sibuya ku-2008.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Sithabile Juma.
Thina esingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni. Kulamacala athize angenzakala emntwaneni, umntwana urethiwe abazali bakungunguza bakwenza kwangekhaya, sebekwenze kwangekhaya umntwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadluluswa. Icala lakhe sokuthiwa i-3 years phela siyedlula.
Unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le-commission akumelanga iqhathe amaxhegu.
Kanti kungani ungabi khona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi? Bakhona abantu bathi abafundile abalama-degree bahleze ezindlu abalamisebenzi, kodwa o-retired obethatha imisebenzi yabantwana. Ndigraduate zabantu abaningi lapha ama-universities abangela msebenzi kathesi, kodwa ulabo retired abo bani bani abo bani bani abadala. Hlalani phansi badala ethele abantu abenigwanekwane.
Umgcini sihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono ezakhamizi zeGwanda njengoba injalo iyehlanganiswa nembono yabantu elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.